Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 6 Mabasa 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho okwenzeleko le ingozi leyo kwanamhla, kusendaweni lapho esifuna ukuthi siyenze i-ground breaking end of this month, kube kumele ukuthi siyenze i-ground breaking eyokuthi siyenze i-dualization indawo leyo endaweni yanaleyo kochaka ngapha eMvuma.
Kufa abantu abangamachumi amabili engozini yomgwaqo ekade besiya kwele South Africa ngebhasi.
I-business mntanami ibi besithembile ukuthi njengoba izulu line kangaka ama-customer azabuya bethenga sibi ngobuningi babo ngenxa yokuthi sebelamanzi. Kodwa-ke i-problem esilayo yikuthi abantu bayabuya insuku zonke bebuza ama-prizes bedlula kuphela bethi imali kayikho.
Abesifazane bakobulawayo abakumsebenzi wokuthengisa amaluba baveza ukudana ngokusilela kwemali elizweni.
Umahlulo omkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba ofungiswe ukuqala umsebenzi namuhla ngomongameli Mgabe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Umphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo uthi ulusizi kakhulu ngengozi yomgwaqo ebulale abantu abangamachumi amabili enkabazwe izolo ebusuku. Ingozi le yenzakale phakathi kwebhasi yeProlina ebisuka eHarare isiya kwele South Africa leroli enkulu ebithwele amathaya. Amapolisa athi ibhasi ihle yalumatha umlilo abantu abaningi batshela phakathi. Ingozi le yenzakalele eMvuma duzane lomfula uNyamatiki njalo amapolisa athi abalimeleyo abedlula amashumi amane bahanjiswe esibhedlela seGweru kanye lezidumbu zabafi. Ingcwethi ezicubungula imbangela yokufa komuntu zitshone zihlolisisa ukuthi abafileyo kungaba ngobani amagama abo ngoba ezinye izidumbu zibikwa zitshe zaphosa zaba ngumlotha. Umgwaqo osuka eHarare usiya eSouth Africa lo mubi kakhulu njalo banengi asebefele kiwo. UGumbo uthi abatshayeli kumele behambe ngonanzelelo.
Njengominister of Transport, ngicela nje kuma-drivers onke labantu abangalalele ngikhuluma sokuthi hey, besicela ukuthi laba abadrayiva ama-big trucks amagonyeti lawa lamabhasi ukuthi bahambe ebusuku. Besicela ukuthi bengeze ukuthi ha sebediniwe kungcono baphake imota bakhe baphumule kona bazasukuma sebehamba nxa sebesizwe ukuthi asengingcono ngoba ama-agent amanye labaesiwawona kathesi yikho sibi ukuthi i-state yemigqoko yethu ayilunganga okwakathesi. Kanti lo mgqoko wemasingosiya ngapha eHarare mina ngilokho nangesonto lapho kwenzakala okune-accident kuyahambeka kakhulu ama-potholes salungisa but ngiyakwazi ukuthi sokule traffic eningi kakhulu kumgwaqo lo ovelele bathi zisiya ngapha eHarare udlulela usiya eChirundu. So kuyahlupha kakhulu kini kuvele indaba le ibuhlungu.
Kungani lingayilungisi imigwaqo ikhule ibe banzi babagumbi ukwenzela ukuthi izimota zenelise ukuphambana kuhle zingaze zatshayana?
Lapho okwenzeleko le ingozi leyo kwanamhla, kusendaweni lapho esifuna ukuthi siyenze i-ground breaking end of this month, kube kumele ukuthi siyenze i-ground breaking eyokuthi siyenze i-dualization indawo leyo endaweni yanaleyo kochaka ngapha eMvuma. So siphakathi ukulungisa ukuthi nga sithole izimali sibe lama jewelized roads. Ngishala lokho ngikhuluma ngitshela abantu ngisithi mina umgqabo ovela eBite Bridge usiye Victoria Falls sifuna ukuthi siwujewelize. So silayo iplan ukuthi sijewelize eBite Bridge to Bulawayo. Siyajewelize kathesi sesiqalisa ukuthi sisenze ijewelization e-road lay eBite Bridge izwaye Harare eChirundu. Lokho sosisivele sesiqedile.
Umnumzana Joram Gumbo ngumphathintambo obona ngokuhamba kwezimota lokulungiswa kwemigwaqo. Sixoxela eseHarare.
Osomabhizimusi besifazane bakubulawayo abakumsebenzi wokuthengisa amaluba sebeveze ukudana kwabo ngokusilela kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele besithi sekuphazamisa kubhizimusi labo ngoba abantu abasathengi amaluba njengayizolo bekhuthaza uhulumende ukuba angenele aphe abantu imali kumbe kusetshenziswe irand lakwele South Africa ngokusemthethweni. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ibhizimusi lamaluba ngelinye lamabhizimusi ezokulima eliletha imali eningi ezweni, kodwa ngenxa yokusilela kwemali abalimi labathengisa amaluba njengabo bonke abakubhizimusi babhekane lodubo lokusilela kwemali. Iningi labakubhizimusi leli kobulawayo bakhala ngokuthi lokhe kwaqalayo ukusetshenziswa imali yohlobo lwebond note ibhizimusi labo lihle lawa okwethusayo ngoba abantu abalamali. Unkosikazi Sandra Mpofu oseleminyaka emithathu ethengisa amaluba ebulawayo City Hall uthe ibhizimusi imile kulezi insuku uyabuyela endlini engathengisanga ngisho iluba elilodwa.
Ibusiness mntanami ibi besithembile ukuthi njengoba izulu line kangaka amacustomer azabuya bethenga sibili ngobuningi babo ngenxa yokuthi sebelamanzi. Kodwa-ke iproblem esilayo yikuthi abantu bayabuya insuku zonke bebuza ama-prizes bedlula kuphela bethi imali kayikho.
Uthe ngabe uhulumende uyangenela baqale ukusebenzisa imali yakwele South Africa ngoba sebethwele nzima kubhizimusi.
Sicela ukuthi uhulumende ngabe uyabona amaceba ngawenza ngoba into esimangalisayo ukuthi nxa kwakule sekwehlule i-US dollar babuyisa ama-bond besithi ama-bond aza kuba ngcono. Manje sokukhanya ingane sokuwesi kade sokudlula sisasebenzisa ama-US dollar. Sesifisa ukuthi ngabe kule ways and means ukumba ukuthi wona ama-US dollar lawa aphenduke kumbe sisebenzise i-South African rand.
Omunye njalo okubhizimusi linye unkosikazi Mary Nyoni uthi njengalonyaka izulu line kuhle kanje izilimo zabo zinhle, inkinga nje yikuthi abantu abalamali.
Lonyaka kuhle ngokuthi izulu lalinile, izilimo zethu zikhula kuhle. Okusafekthayo kwakathesi yizizimali ezingekho esingalazi ezandleni. Abantu bazifuna izihlahla kodwa imali ziba sithi imali semabhenki aliswayiphi, ngabe laswayipha, ngabe ibhizinisi ingcono.
Ibhizimusi yamaluba ilakho ukukhuphula ezomnotho lapho kungaba lohlelo olucacileyo lokuthi alinywe ilizwe lonke ngabalima ngokuthelezela kudale le misebenzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Abomanyano wenhlanganiso zabalwela amalungelo abesifazane owe Women's Coalition of Zimbabwe sebekhuthaze abesifazane lozulu jikelele ukuthi baphatheke ekutshengiseleni abakuqoqayo ngomgqibelo. Kubika uMavis Gama.
Lo mkhosi wenziwa ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Section 56 March Amplifying the Voices of Women. U-Section 56 wesisekelo sombuso ukhuluma ngezokulinganiswa kwamathuba kanye lokuba lungamelanga lube khona ubandlululo. Abesifazane abakhulumisane lalomsakazo batshengise ukuthakazelela lokhu kutshengisela okuqoqwa ngenye inhlanganiso ezikumanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe eye Women in Politics Support Unit, WIPSU. Unkosikazi Nosisa Nyoni ophila ngokuthengisa ezitaladeni uzaphatheka kulokhu kutshengisela ngoba yena labakumsebenzi munye bekhala ngesiphatho samapolisa kamanisipala lawe Zimbabwe Republic Police ZRP ababahlukumezayo.
Into ekhona yokuthi ehofisini kahulumende ubusisela yile kusogcwele i-corruption phakathi kwamapolisa kusela amapolisa ka-State Council kuze kube namapolisa kahulumende civil ZRP ngokwayo nibusisela kuphela i-corruption yodwa. Thina njengamavenda yithi abantu esihluphekayo but basebenzisa thina ukuthi bethenge imota zabo ezidulayo bafundisa abantu abanababo phesheya kwamazwe but kuyithi thina esisebenzayo.
Ethi kunzima ukuba ngowesifazane ophila ngokuthengisa beyibo abahlukumezwa okwedlula abesilisa.
Ungazama ukuthi uvoyise batshintshani kuzokusebenza kumbe nohluphane nompolisi oyi-1 uyathuma abanye bakhe abangasibo yona lowo hluphane ndawo batshona bekutshintshana mpakuze ucine ndawo usuphomba ukulandeza kuthi engathi lethi imali uyaphomba ukumqhubela nje uthabile but kubuhlungu enhliziyweni ngoba usesaba ukuthi ungadla uzehluleke ukudingela abantwana isikafu imali yempuku.
Kuthi unkosazana Nosisa Sibanda yena ekhala ngelokuthi kunje lesisekelo sombuso sisabalaliswa ngendlela elobandlululo bebalutshwana besifazane asebethe baluthola lolu gwalo lwakhona ngoba lunikezwa ngendlela elobandlululo.
Khona kungeniswe kathesi sinesithi sebefuna ukutshintsha futhi abanye abaningi abakabe kwazi ukuthi imithetho yangikhona imime imenjani sebefuna ukuyitshintsha. Abantu abaningi abakwazi ukuthi imithetho yangikhona ihamba njani sebefuna ukutshintsha. Thina abanye vele njengathi thinavele asikwazi lutho.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngendlela yokukhumbuza iziphathamandla phezu kokumunyethwe ngu-Section 56 wesisekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lungamelanga lube khona ubandlululo phakathi kwabesifazane labesilisa. Abesifazane bangazi babandlululwa ngoba kungabesifazane umuntu wonke kumele atholiswe ithuba kukhangelwa ukuba uyanelisa na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umahlulo mkhulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba ufungiswe ukuqala umsebenzi namuhla ngumongameli Robert Mugabe. UMalaba ukhethwe ngumgabe ngeviki edluleyo phakathi kwabahluli abathathu ayephiwe amabizo abo lugatsha olubona ngezemithethwandaba olujudicial services commission. Abanye ababefuna isikhundla lesi ngunkosikazi Rita Makarau lomnumzana Paddington Garwe. Ababili laba kabaphumelelanga ngoba bathola imiklomelo ephansi kwekamalaba kusivivinyo abasiphiwa iJudicial Services Commission. UMalaba wazalelwa ePlumtree ngomnyaka ka-1951 njalo wafunda isikolo seMpandeni. Wathola isithupha sakhe sobugqwetha esakuqala ngo-1974 ekolishini le-Warwick. Wazothola elesibili e-University of Zimbabwe ngo-1982. Isikhulumeli sebandla likankosikazi Joyce Mujuru ele-National People's Party umnumzana Jealous Mawarire uthi sephumile kuleli bandla. Encwadini ayilobele uMjuru namuhla uMawarire uthe uthethele linyathelo ngoba esehlulekile ukusebenzelana kuhle lesikhulumeli sikankosikazi Mujuru umnumzana Gift Nyandoro. Yena athi ungumuntu olodlakela njalo olobudlwangudlwangu. Ababili laba batshayene kakubi eHarare phakathi kwabantu ngeviki edluleyo. UNyandoro walimala waya kwelatshwa esibhedlela se-Avenues Clinic. UMawarire uthi lanxa engaselilunga le-National People's Party, lokhe emhlonipha kakhulu unkosikazi Mujuru njengomkhokheli olohlonzi. Ngalokho uthi umfisela inhlanhla kukhetho oluzayo ngoba nguye yedwa umuntu okhanya elobuchopho obungahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwabo.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezincome ukumanyana kwenhlanganiso zikaZulu amabandla ezokholo lawezombusazwe kwele South Africa emizameni yokubamba ngamandla uhulumende ukuthi aqakathekise izifiso zikaZulu. Amaqula la amanyana kusasa ekutshengiseleni elizweni jikelele besithi umongameli Jacob Zuma akehle esihlalweni ngemva kwezinqumo zakhe esezijiye umnotho welizwe usengozini yokubhidlika. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg eSouth Africa.
Isenzo sikamongameli Zuma sokuxotsha umphathintambo wezemali umnumzana Pravin Gordhan sesidale ingxabangxoza kwezomnotho kwabangela ukuthi amaqembu enhlanganiso zikaZulu amabandla ezokholo la uzombusazwe amanyane efuna ukuthi ehle esihlalweni. Ngemva kokuxotshwa kwamnumzana Gordhan, isithunzi selizwe sehlisiwe safakwa emazweni ayingozi kwezamabhizimusi, kwabuye kwehliswa isithunzi samabhanga ayisikhombisa. Ingcitshi kwezomnotho zithi lokhu kuzabhidliza imisebenzi kubangele ukuhlupheka okukhulu kwele South Africa. Le yinto esilethe kumanyana kwamaqula atshiyeneyo elizweni jikelele ekutshengiseleni kwakusasa besithi uZuma akehle esihlalweni. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe emadolobheni wonke elizweni jikelele kumanyene kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwayiphi inhlanganiso kumbe ibandla eliphikisayo loba elezokholo. Lokhu kumanyana sekuncunywe kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zisithi ukutshengisela ngokumanyana okufanayo nxa bekungenzakala eZimbabwe bekuzadala umehluko omkhulu kakhulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi isibonelo esihle kakhulu leso esikhonjiswa zinhlanganiso zakwele South Africa.
Le yindlela engabanhle ma ingasetshenziswa eZimbabwe ngoba yilo ilizwe elile yinkinga eSouthern Africa elibisele muva umnotho weSouthern Africa ngendlela elibuswa ngayo.
Umnumzana Mlungisi Jabalala yena uthi usizi ukuthi eZimbabwe kayikho intando kaZulu evumela ukutshengisela okunje ngokukhululekileyo.
Balozivuse la inkululeko yabo iyabapha amalungelo ukuthi benze abakufunayo ngesikhathi abasifunayo. Njalo futhi igovernment yeSouth Africa ikuhlonipho lokho. Manje kwelakithi eZimbabwe ngale angeke wakwenza lokho ngoba uyasuchaywe ovalelwe obotshwe kuyasekuthiwa yitreason.
Ukutshengisela kufana lalokhu okuqhubeka kwele South Africa kuyadingeka kakhulu eZimbabwe njengoba labo befuna umongameli okhona manje lebandla lakhe bephume embusweni ngenxa yokuthi bayehlulekile ukubusa.
Kumele isimo siguquke indlela okubuswa ngayo. Ukuze lokho kushintshe kumele uhulumende okhona ukhitshwe. As long as sisasenomugabe nesystem yakhe nako konke kukhona ngeke kuze kuphele lokho.
Abaqoqa utshengisela kwakusasa bathi kuzaba utshengisela okudlula konke osekuke kwabakhona, kanti bakhuthaza ukuthi kungayiwa emsebenzini abantu bonke bamanyane kubizwe lokuthi umongameli Zuma akehle esihlalweni. Nale Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Livestock namuhla sixoxa ngokutshengisela okuza kwenziwa ngempela viki ngamalunga enhlanganiso ye-Women's Coalition esola ukubandlululwa kwabesifazana.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze sithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Lokhe siqonga isilinganiso sabantu abakhuthaza ukuthi umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa achiye umsebenzi okuvezwe linyathelo elikhangelelwe ukuthathwa edale lephalamende lapho amalunga azavota emsekela ukuthi aqhubeke esikhundleni kumbe ukuthi achiye umsebenzi mhla ka-18 yonale inyanga. Ukusuka ibandleni leZANU-PF okwenziwe ngunkosikazi Nomthandazo Eunice Sandi Moyo obengumsekeli kankosikazi Grace Mugabe kuhlangothi lwabesifazane ebandleni leli lomgcinincebo unkosikazi Sarah Mahoka sekudabule ngiyaphinda njalo sekudale imibuzo eminengi. kuke kuhamba lokutshengisela endaweni ezithiyeneyo zelizwe abasekeli bebandla lezanu PF besithi ababili laba kabaxotshwe ngoba bebethesa amacala athiyeneyo abalisa ukudelela umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa lokuntshontsha imali. Kungaba kusenzakalani ebandleni leli? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla olilunga njalo lebandla le-NPP endawonye lelunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Yonke indawo nxa kufanele isikhathi sakhona singafika kuyenzakala into ezenzakalayo anti kuyabe isikhathi sakhona sibili.
Ey baba Mkandla, nangu ubaba uNdlovu uthi isikhathi sakhona sokuthi kuxotshwane, ubona njani wena?
Hayi, uqinisile uNdlovu uthi kumele kuxotshwane njengakhona lokho ngoba kuyabe kuprotekthwa abanye abantu ebandleni lezanu ukuthi bengaze bakhanya kusibalo kuncintisana endaweni zesikhundla lezi. So-ke lokuyana-ke uthi uqinisile uNdlovu uthi isikhathi sakhona siyabe sesifikile. So isikhathi esifikayo sokuthi athi sokuxotshwana lapha kungena le hearing ngama-policies ezanu lawo uyabe qinisile sitho njalo, but i-freedom of choice or freedom and then democracy yabe ingekho because abantu laba bamelanga ngopho ngokuxotshwa nje kuyamele ukuthi beye kwi-hearing then they are found ukuthi khona hhayi babonile laphana lalaphana bekhulumisane bebonisane ukuthi khona bangakha njani ibandla labo.
Yebo baba Ndlovu, nanto-ke udaba uMkandla lapho uyaphatha udaba lokubana bayaxotshwa abantu kungabanga le hearing, uthini wena lo?
Hayi, yasi into khona ukuthi nxa ukhomenta ngolutho fanele ube le-inside information. Nxa ungela inside information kuyakhathaza. Now, ayisuko ukuxotshwa per se. Ngizakhuluma ngomama lesikhuluma ngayo obaqotshiweyo sandla. Andawonti kaxotshwanga yena, kube lama-allegations against her. Yena wase-resigna. Almost even emsebenzini, ungabona ingani uthola ama-charges against you nxa uqotshiwe. Ungarizayina, they won't call you for ilokuze i-hearing, usurizayinini. I-resignation ilokuze ni individual decision. Uthe warizayina yini. Phezu, nxa urizayina wena, either uyabuvuma kumbe usaluta, lakho ungafuni lubonakale. So nxa njengoba eserizayinile yena, kunzima ukuthi sibekwazi ukuthi kwenzakala. Into athi izakwenzakala yona ikuthi vele ubezahamba kwi-hearing. Kodwa yena useresign.
Mkandla, uthini wena ngalokhu?
Ah, kungaba belecala kumbe bengelacala, kathanti ukuresigna lokhuyana ngama-frustrations and nama-demonstration ekade senzakale wona lawo, name calling, etc. khona lokhuyana. Akulunganga esintwini. Lokhu kuyizinto kwama-internal differences abantu besebandleni. Sabemele ukuthi abantu bebonisane bengaphakathi, into yabo iphelele ingaphakathi. Lokho kuthiwa kunalama kuqale kube lama-demonstration, umuntu enhlumbe enqunulwe. It's uncalled asakhi siyadiliza kutshengisela ukuthi khona vele le-culture yethu sibili thina sibili ngokwethu asiselandlele ukuthi khona sisalandele amasiko. Yikho kubona abantu begijimisa khona lothani ukuthi khona hhayi umuntu uphongeuthathwa laphana kusokuthiwa lokhu sesiyademonstrate-elwa ibizweni lokho nalokho urizayiniswa ngamabala amchothoza amnqunulayo kanze abantu abayizakhamizi and then njengosanje nevela kola kuma-liberation lapho ungazani wayekhona entini lapha kodwa khona lokhani kuyizinto kuyamnqunula kumthiya vele esegcekeni.
Baba Ndlovu, nanto udaba
Mkandla, ngiyavumelana laye kulokho ukuthi yabona kithi akutshelekanga siko kwesintu, lokho ngiyavumelana lakho. Balindlela abakwenza ngayo kuqakathekile bethu umuntu wonke. Mina I believe ukuthi a person is innocent until proven guilty. Lo le ndiqinisa ngivumelana la. So indlela zokuthi abantu baletha njani udubula kuyatshiyana sokusiya ngembono yabantu. Kodwa mina lami ngikubona kwami ngiyakwazi ukuthi kufanele nxa kuthiwa ngile cala ngitshelwe icala lami, ngatshelwa icala lami, nginike ithuba lokuthi lami ngiziphendule. Lokhu kuliqiniso ngoba i-principles of national justice vele zitsho njalo. Lokho kukhulunywa uMkandla.
Ye manje baba Mkandla, bese kusiba le mibuzo yokubana kathi sokungena yini ezokubandlululana ngemihlobo, ukubona njani? Kungakuliqiniso yini ababona njani?
Hayi, ukubandlulula ngento kube khona esearch ngoba nakathesi ungakhangela ukuthi usandiye uvele emandebeleni kodwa phela bakwenzile la kuSevia sukasukuwere njalo lokho beqhubekeka besiya phambili bedemonstrator umawoka lwana kashiwa ngapha ngasemandebeleni. So labo babekutho lokho kumele bekukhangele both sides ukuthi hayi lwana ngale ngazani bamsondeze eduzane labo bakhuluma laye kuhle then isandi. Kodwa-ke mbona into yakhona yonke nje yenze ngokufanwayo. kumbe iqinisa ama structures abo umjuru wona lawo.
Nomzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuthiwa kuloku khetha?
Hayi, njengomkandejile womhlobo kukho njalo khona nokwenza yena ngideqinisa ukuthi umongameli ukhulume ngakho ukuthi hayi indlela ohanishwe ngayo ayisiyondlela yomhlangano, siyondlela eqondile umongameli layo ukuthile.
Alo ke ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF, obexoxa endaweni lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla, olilunga njalo lebandla le National People's Party.
Umsakazo weStudio 7 ofikisa eminyaka elithumilane 14 years usunguliwe kusasa. Silethemba siyazifeza izithembiso zokulethulela indaba ezimqotho njalo singathathi hlangothi. Nxa kulokusilelayo sicela lisitshele ngokusithumela iWhatsApp audio kumbe ivideo, le-email lene lisanjalo ukusithumela imbiko ekhasini lethu leFacebook leVOA Ndebele. Kesizwe abanye babathumele imbono yabo ngeStudio 7.
Umsakazo oyiwo engabona ngasikhala imsakazo yonke
esizibabo.
Umsakazo o-free uku-address ama-issues acheneyo ungela ukuthi udonsela kuliphi bandla, ngoba nxa sikhanyele ilizwe leZimbabwe ilizwe umsakazo yangkhona icontrolwa ama-political parties isikhathi esiningi, kodwa umsakazo weStudio 7 umsakazo ovumela wonke ama-political parties njalo okhuluma indaba zonke eziyabe zifunakala ukuthi zizwe izizalwane zeZimbabwe. Nxa sikhanyele indaba zaStudio 7 kuyi-platform eyi-accommodate abantu bonke, so kuyabe ukuhle ukuthi ikwazi ukureacha even emakhaya, ngoba emakhaya abana ma-waves lawana ukuthi bakwazi ukubamba njalo ama-channels akhona bawabamba njani. Nxa futhi iStudio 7 ikwazi ukuthi abake bekwenza lokhu akunjalo ukuthi babenika abantu ama-radio emakhaya, benika ama-radio abantu abangakwazi ukuza ama-radio ukuthi bezwe izinto eziyabe zenzakala eZimbabwe.
Abanye abangakwazi ukuthi indaba zemhlaba ezelizwe zihamba njani bazizwela ku-Studio 7. Ngabe njengatshintshile okuzini ama-waves abe azwakala kubantu bonke, kodwa okwakathesi isikhathi ayibambeki, isikhathi iyabambeki manje, kule yi-problem manje.
Ya, uyasinceda kwesinye isikhathi, kodwa kwesinye isikhathi vele lathi kasikwanisi ukuthi sizwe. Ama-waves angikhona kwezinye indawo vele afike kakuhle. So kuyabe kuhlupha, ngabe ema-reserve ngale njengebhokwe. Kwesinye isikhathi kawusozikwanisa ukuthi uzwe kuyabe kukhulunywa ngokwalo. So siyabe sicela lathi ukuthi bangakhwanisa, kuwe kukhwaniseka la ukuthi abantu abayesamakhaya ngale bakhwanisa ukuthi baye besizwa la ukuthi kuyakukhulunywa ngokwalo. Bayasebenza labo bantwana, bayasinceda lathi la ma-voice ethu, siyake sisizwa abanye bethu bekhuluma khonapha eradiweni, vele siyahlezi sithakazeke lapha.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abathumele imbono yabo besazisa ukubana siqhuba kuhle na umsebenzi.
Hayi, isikhathi ntungamila savuma ukuba siqhubeke sisonke, kodwa kasivalelisa abalaleli ngokubala inhloko zendaba.
Kufa abantu abangamashumi amabili engozini yomgwaqo eNkabazwe ekade belubhekise kwele South Africa behamba ngebhasi.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisayo, igama nguChris Gandhi.
Lo ntunamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.